umnangagwa wethule lokhu eScotland elungiselela ukubuyela eZimbabwe namhla kulandela ukugqitshwa kokunye okwenzakala emhlanganweni ohlulisisa ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele we-United Nations Climate Change Conference. Amazwi akhe la athathwe isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba obesebenzisa inkundla yokuxhumana eTwitter. Umnangagwa uthi kunengi akutshele abakhokhela amazwe atshiyeneyo.
So it was an opportunity to put the correct perspective about the situation in Zimbabwe. And I'm happy that
ngike ngathola isikhathi nakhuluma lenkokheli etshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Kube lixesha lokuthi ngiyethula iqiniso. Bonke engikhulume labo betshengise ukuthakazelela ebengikhuluma ngakho. Ngiyathaba kakhulu ukuba besixoxa sivumelana ngokumele kwenziwe.
Umnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli Joseph Biden, umnumzana Justin Trudeau, okhokhela ele Canada labanye.
The spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see.
Ngibe lethuba saxoxa namafishane lo Biden wakwele Melika. Ukhuthaze ukuba sixoxisane ngokwenzakala eZimbabwe. Ubize omunye obehamba laye wamtshela ukuthi alungise okumele kwenziwe. Sixoxe ngezijeso zenotho lobunye. Ngiphinde njalo ngakhuluma ngamafishane lokhokhela ilizwe leCanada umnumzana Justin Trudeau. Uthe engathuma abantu bakhe ukuze bazoxoxisana ngokuhluphayo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Uthe yena akasoze akwenze lokho kwamanje.
We can develop relations because this thing began before in Ascaris.
Kodwa akadebetshengisela phandle kwendawo obukusenzelwa khona umhlangano lo bathi akulalutho olubambelekayo oluzatholwa ngumnangagwa. Unkosazana Nontokozo Malabancube odabuka eZimbabwe ohlala kweBrithani uthi umnangagwa uxotshana nesithunzi sakhe.
U-Emmerson Kabuto Mnangagwa ubemele engu-Minister of State and Justice during the 1980s. Siyakwazi ukuthi he was behind the massacres in the 1980s kwapha abantu abamore than 20,000 emathebeleleni. Legesizala lisemathebeleleni. Namhlanje lami ngiyakhala ngimele abantu basemathebeleleni leZimbabwe yonke jikelele ngale upresident weZimbabwe ongumbulali. Endekafuni la ukuxolisa ngezono zakhe zonke lezi lanxa ekuzwa ukuthi uyaxolisa ngendaba yabantu abafayo emathebeleleni in the 1980s akafuni ukuxolisa.
Umnangagwa wenze umhlangano labo supambhizimusi esebenzisa inkundla zokuxhumana lapho athembise ukuba kulokuthula kwele Zimbabwe njalo osomabhizimusi balakho ukuthola imali yabo ngemfanelo kumabhizimusi akhoqela ezokwenjiwayo ulima lokunye. Abaphikisa uhulumende abanjengomnumzana Panyika Karamanzira okunhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe bathi kunzima ukuthi umnangagwa athole kunokwakufisayo.
Abantu bayakwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwanisa ukuvuka kusasa ekuthathela imali yakho vele ngokungama-policies khonoko abakwenza okungelangqondo njalo at very short notice. Enye into vele ngama human rights issues vele elizweni kungela stability kungela political stability uhulumende ehlunguluza abantu ama investors abuye endaweni enjalo ngoba ama investors ngabantu phela so ababuye endaweni enjalo. Ngiyakutshela abantu vele uhulumende weZimbabwe kumele aqalise aqala alungise izinto eZimbabwe ukuze ama investors abuye.
Ingcwethi kwezokulima zithi kumele inkokheli yomhlaba wonke jikelele izame ngamandla wonke ukuvimba intuthu edala ukudumala komkhathi. Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi olubona ngezokulima eMathabeleland uthi ukudumala komkhathi kuhlupha abalimi.
Nxa kungasela zihlahla sokuligwadule amanzi asangeni phansi le migodi esiyimbayo amapholu asasiphi isivuno esiyangaphi ngoba ageleza amanzi ahambe kuzambeza elwandle. Konke lokhu ke kuyabe kulokhe kusakhana kusengezelela isimo sokuguquka komhlabathi.
EleZimbabwe lithi lizimisele ukulwisana lokukhudumala komkhathi loba lihlutshwa yikuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo ezihambelana lalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.